Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 olwesithathu mhlazi ku 3 Ncwabakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende zithi umhlangano wazo lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima awubanga lesisombululo kudaba lwezoholo.
Izisebenzi dala zakhuluma into efana nayo kuhulumende. Besithabile ukuthi okwakuqala uMthuli Ncube kathumelanga abantu ngiyozibuye leyo mathupha, kodwa kusobala ukuthi uMthuli Ncube esetshenziswa nguhulumende abangeke bakhumbule izisebenzi.
Abathengisa impahla ehlukeneyo esitaladeni bathi impilo iqhubeka isuba lukhuni ngenxa yokukhuphuka kwentengo yokuzithenga kanye nokusilela kwemali.
Umphakathi uyakuzwa ukuthi kukhona into okuthiwa ngama-gold coins, njalo babuza kuyinganekwane. Ayisikho ukuthi bayakwazi kuhle kuhle ukuthi ivele isebenza njani, njalo itholakala njani.
Abantu makhaza bathi abalifinyeleli uhlelo lukahulumende olwemali yamatshe egolide eyama gold coins ngoba ithengiswa ngemali eningi kakhulu okokuthi vele abangeke bayenelisa. Usomlomo odalele the house kwele Melika unkosikazi Nancy Pelosi ufike eTaiwan izolo obekuthiwa angaluqobi ngele China, osekufake ubudlelwano bele China lele Melika esimeni esibi kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izisebenzi zikahulumende zithi umhlangano wazo lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima ngomvulo awubanga lesisombululo kudaba lwezeholo. Kumbiko wethulwe izolo, umanyano wezisebenzi zikahulumende othiwa Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions uthi umnumzana Ncube uvumile ukuthi umumo mubi, kodwa akathandanga ukuthembisa ukuthi uzakhweza iholo lezisebenzi, kodwa wathi bazangezelela ingxenye yeholo eliphiwa izisebenzi ngedola leMelika ngenyanga ezayo kwisilinganiso angasiqambanga. Izisebenzi zikahulumende zithi ziza kuyabika kumalunga azo ukuthi kuthathwe nyathelo bani andubana uhulumende ethe wekela ukufeza izifiso zabo ezokuthola iholo ngedola leMelika. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Athuzi umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Mntateli Krisi, linjani ba? Umhlangano oyenziwe ngumthuli Ncube noMamvima behlanganele inkokheli zonke zezisebenzi uyasidanisa kakhulu masikhangela impumela yawo. Izisebenzi dala zakhuluma into efana nayo kuhulumeni. Besithabile ukuthi okwakuqala uMthuli Ncube kathumelanga abantu ngiyozibuye leyo mathupha, kodwa kusobala ukuthi uMthuli Ncube esetshenziswa nguhulumende abangeke bakhumbule izisebenzi. Imibuzo esizibuza yona ukuthi kusukusela lamhla kusiya phambili kusiyafika uSeptemba lo abakhuluma ngaye izisebenzi zizabe zidlani. Ngasikhangela indlela iRTGS ewangayo sikhangela i-inflation. Sibuye sikhangele ukuthi i-100 US dollars leyo kukhulunywa ngayo okuthiwa izakhutshulwa ngo-September. Nxa bekhuluma ngayo lapha bathi bakhuphula umholo, kodwa nxa sikhangela ngobuyiyo bayo i-allowance umholo akhuluma ngawo uMvima, uMamvima lo Mthuli yiwuphi? Ngoba thina sabatshela ukuthi umholo esiwufunayo i-540 US dollars. Nxa bekhuluma nge-540 US dollars singajabula kakhulu, kodwa nxa bekhuluma ngomholo ongekho kuyasethusa kusitshengisa ukuthi abanakeke isizwe seZimbabwe. Izisebenzi lezi esikhuluma ngazo eziningi kakhulu zinikeza uhulumende okuthiwa yi-service. Ababalisi bafundisa abantwana, akula production enkulu ekhangelwe ukuthi singenisa malini. Amanensi ayelapha abagulayo, akula production ekhona ekhangelwayo ukuthi singenisa malini, kodwa sinikeza usizo esizweni abantu bazathi ngijeze ngisebenzi ziningi izisebenzi ngasikhangela zonke zinikeza usizo esizweni futhi uhulumende uyalubona usizo lolu ukuthi luyize kuye yikho engelandaba labanikeza lolo sizo pho uhulumende ekhuluma kanje izisebenzi kuthiwa zithini kodwa izisebenzi zivele bezinikezile umbiko uhulumende ukuthi ngoSeptemba siya ma umsebenzi phose sonke sizisebenzi ezinye bese zinakanele ukuthi hayi umsebenzi ngoSeptemba uzasetshenzwa nanku uhulumende usebize abakhokheli bethu ebabizela nje ize le yakadibizelwe abakhokheli bezisebenzi uhulumende
uMnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni eAtuzo abathengisa impahla ehlukeneyo ezitaladeni bathi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngenxa yokukhuphuka kwentengo yokuzithenga kanye lokusilela kwemali yokusebenzisa. UNkosazana Jacqueline Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa ezitaladeni ebulawayo Vendors and Traders Association, uthi phezu kwalokho babhekane lezinye ingxaki eziningi njalo bahlezi bekhulumisana lengatsha zikahulumende kanye lekhansili yaleli dolobho ukudinga isisombululo. Asizweni exoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sikhangele ukuthi khathesi sesisebenzisa imali zakwamanye amazwe kodwa-ke bese sikhangela ukuthi abantu abaningi imali bayithola iyiluphi uhlobo kumbe bathola imali in which currency. Abantu esibathengiselayo thina as vendors ngama-low income earners abaningi bakhona ngabathola imali yabo iluluhlu lolu esilubiza sithi yi-RTGS then abalutshwane-ke sebengathola yona le esingathi yi-US dollar or i-forex. Ningakhangela nje when we're looking at market trends, everyone has become a vendor. Akusafanani lakudala ukuthi you would sell and really make meaningful money out of your trade. Wonke umuntu usestrateni, wonke umuntu uzama ukuphila, wonke umuntu ugijimisa ukuthi athole kukhani okulutshwane. Ungananzelela, most of us now sesisonke sikuvending.
Intengo yempahla-ke nxa liwoda kumbe lithengisa ebantwini kuyatholakala yini inzuzo?
Ngizakubisela emuva esikhathini se-COVID. Ngesikhathi se-COVID izinto zazizilutshwane in the market. Esasikuwoda kwakukulutshwane, i-demand yayi-high. You could charge, wakwanisa ukucharge ngendlela ofuna ngayo. Unlike now when everyone is doing the same thing, akusafanani. Inzuzo usufaka nje enlutshwane ukwenzela ukuthi nje kube yi-hand to mouth, hand to mouth. Yiyo indlela abantu abazithengiselayo esingama-vendors asebephila ngayo.
Siyake sibone inhlanganiso yakho lezinye ile mihlangano lo hulumende kanye lekhansili yakoBulawayo lamanye ama-stakeholders, kuyini kathesi elikhuluma ngakho okungenza ukuthi umsebenzi wenu ube ngcono?
Singakhangela ubudlelwane kade silabo le-City Council emveni. Bekuyibudlelwane begundwane loMangoyi, sihlala nje singabantu abagijimisanayo. Kodwa-ke sasekubona ukuthi kufanele sibe lelizwe elilodwa njengabantu abasebenza or baku-sector yena le informal trading and informal vending. Sasesiphuma lo mqondo okwenza ukuthiwa yi-informal sector working group. Yikho lapho esenza khona ama-engagements lo-City Council ngenhlelo eziphathelane lathi. Lolu hlelo siyalithabela kakhulu ngoba ke lwenza ukuthi lokuhlela kuka-City Council sibe phakathi kwakho. We really notice what they've done so that we can be meaningful stakeholders within i-City Council and the development of our city. Kulenhlelo eziningi kakhulu esilazo sila kuBulawayo City Council esilugijimisa kakhulu ngelokuthi abantu batholelwe indawo zokuthengisela ezisemthethweni. UBulawayo uthi they want to decongest the city center. Thina sasesicela njengenhlanganiso lezi ezimele abazithengiselayo ukuthi kabasiphe izindawo ezisemthethweni ezokuthengisela. Hayi, inkulumo zakhona ziyahamba njalo ziyathabisa. Bese ngikhanyela ke kathesi lobudlelwano esilabo le ministry sibambe kakhulu i-cluster ye small businesses ukuthi sizinyama SMEs. Imhlangano esihlalayo kumbe sihlala lo resident minister kumbe laye uminister ngokwakhe ile izithelo esizithelile ngoba ngesikhathi esikuso kathesi kuyadingakala ukuthi sibe yingxenye yokuhlela kwahulumende sikhangele le NDS 1 eyiyo egijinyiswa nguhulumende. Kuqakathekile ukuthi lathi sibe lawo lulwazi njalo sisebenze konke esikusebenzayo kuqondiswe yimithetho kahulumende. Bese sibonga lama stakeholders wonke esisebenza labo. Kunengi esikuhlelayo okungasithuthukisa lamuhla nothi kusasa.
Lo ke ngunkosazana Jacqueline Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association. Abantu makhaza bathi abalifinyeleli uhlelo lukahulumende olwemali yamatshe egolide eyama-gold coins ngoba ibiza imali eningi abangayenelisiyo. Iningi lengcwethi ezicubungula umnotho welizwe lithi uhlelo lolu lungaphumelela lungaqhutshwa kuhle kodwa wakathesi lukhanya lungahambi kahle. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ibhanga leli lethule umbiko izolo lisithi selithengise imali yamatshele edlula inkulungwane lengxenye yayo i-1500 njalo liza kwethula eyinye ezinkulungwane ezimbili i-2000 kuyona le iviki. Kodwa uMnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi imali le iliphupho nje ebantwini makhaza.
Umphakathi uyakuzwa ukuthi kukhona into okuthiwa ngama-gold coins njalo bakuza kuyinganekane. Ayisikho ukuthi bayakwazi kuhle kuhle ukuthi iveli isebenza njani njalo itholakala njani. Njalo kusuka kuhlupha uZulu kakhulu yikuthi intengo yakhona efunakalayo o-$1,800 kusiya phezulu nxa umuntu efuna ukuthenga.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Esikuzwayo ukuthi ama-gold coins amavendi amaningi awa-afford nxa sikhangele intengo yakho iphezulu kakhulu.
Asizweni umbono kaMnumzana Masimba kuchewa ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kutsho ukuthi indawo yama-gold coins engxenye ababethenga imali ama-US dollars ku-black market yiwo asebethenga ama-gold coins lawo.
Ibhanga le-reserve lithi i-committee ye-monetary policy izaqhubeka icubungula ukuthi ngaluqhuba njani uhlelo lwemali le lona olwethulwe ngeviki edluleyo ukuze luphathise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Ukuphiwa uncedo lokungcwatshwa nguhulumende okwenziwe ingcwethi yezokulingiswa uPonti Mhlanga akwemukelwanga ngesihle ngabanye abathi uMhlanga wemele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Abanye bathi bakhona abakumsebenzi wokuzilibazisa abaphiwa inhlonipho yesigaba iprovincial hero ephezulu kulale ephiwe uMhlanga yena ayekwenza kwakubedlula kakhulu. Ngesizwe amazwi kaMhlanga esemhlanganweni wokukhumisana umlotha owawuqutshwe yi-Commission ye-Zimbabwe Peace and Reconciliation Commission ngomnyaka ka-2020.
Nampa abantu bathi akukhulunywe ngegugrawunda sibancediseni lonke langena phandle la e-America la stathi China la stadani konke lithintubo khona ekhaya la imithethi libuya abantu bokhuluma ukuthemadodai nansi tu khangelanini kaleli it's not new kathesi into enzakalayo, we are directing this dialogue to the wrong people. Eh? Abantu okumele lidirecte idialogue le ngabantu abafake ikhotoni endlebeni le phezulu abayibo amakhomanda kuye esigabeni zethu ezobulala abantu yibo abangafuni batsheleni babuye kithi abantu sikhulumeni labo lingabuye ngapha kithi thina sifuna labane yibo abangafuni ukubuya kuzokhulumeni lina libuye ngapha futhi imali ngiyithanda amawetele
lawo ke ngamazwi kamufi uKhonti Mhlanga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uchaze umufi uBrigadier General Benjamin Mabhenge njengomuntu wayezimisele ukukhulula ilizwe. UMnangagwa wethule namazwi izolo ebusuku emzini kamufi eHarare. UMabhenge uzabekwa lamuhla emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umantshi wedolobho leKwekwe umnumzana Story Rushambwa lomabhalane emahofisini akhe umnumzana Bright Mpiyabo bagwetshelwe ukuhlala ejele kwenyanga ezingamashumi amahlanu nanhlanu 15 ngamunye ngemva kokufunyanwa belecala lokukhulula imoda eyangena elizweni ngokungaphandle komthetho. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Livuka njani, livuka njani maZimbabwe amahle, siyavuka lathi. Siyabonga kakhulu Studio 7 basakazi. Lesicelo nje ndingane lapha engizama ukuthi siphuthume. Ngiyezwa ama-councillors ekhala kakhulu lapha, siyezwa kakhulu ama-councillors li-right. Kodwa into ekhona lapho kwenzela ukuthi lathi sikwazi ukuvota sisalele mpela kakhulu. Ndingakhala yebo, kodwa sisalele kakhulu abantu aba-32 sebebane bathatha izithupha nje izegi nayo kade ikhona lapha eduze okungathi bekufanele ukuthi izegi ngabe yiye hamba emuva. Abahleli laba abathatha izithupha ngabe yibo abahambe phambili. Khonoko yikho kwenze ukuthi abantu bazibasalele emuva kakhulu ngenxa yokuthi izegi ihambe eduze kakhulu. Siyaxolisa lapho ma-councillors, sicela indlela yokuthi kungeke kwenzeke yini ukuthi ama-councillors labo sobhuku bathathe elinye izane ukwenzela ukuthi sithole amaphetshanyana okubhalisa. Okunye esikhala ngako kakhulu basakazi be-Studio 7 ake sizulisele lo mlayezo lo mayelana nge-network. Ama-econet aphansi kakhulu ye-network yabo iyasihlupha. Noma kulo mlayezo ufuna ukuphuthuma ukuthi sihambise noma ekusemapholiseni, amapholisa angeke siwathole kuhle. Noma lo mlayezo ufanele siwuhambise uhulumende ngama-WhatsApp wabo akusebenzi. I-network yabo iphansi kakhulu, nasemngceleni kweZimbabwe leBotswana e-Ward 5 ama-ward alala usuka kulapha e-Ward 5 kusiye ekhezi ama-network akula. Sicela sicela abe-econet basiphakamisele kakhulu nge-network. Bafake i-booster kwesigangaja lugodo nje olungasebenziyo. Sicela balungise leyo ndawo. Siyawuxolisa lapho ma kule phutha endikhulumileyo, kodwa ke sekulugodo olungasebenziyo bafowethu. Siyabonga i-network ma-econet, i-network ma-econet. Siyabonga okhulumayo ngusamona e-Ward 5 sibonge kakhulu uhulumende ngokusinikeza ama isithupha. Siyabonga sorry kulandisa isikhathi esiningi kakhulu kwejahile.
Ukubotshwa kwalaba amaqembu aphikisayo aseZimbabwe ekhaya yikuvala ukuthi babona ubana bazonqotshwa. So yikwethusela abantu ukuthi thina singavoteli lawa amaqembu esiwabona ukuthi azoletha intuthuko ezweni. Yikwethusela abantu sibi lokho ukuba bebophe bonke laba abantu abaphezulu esizama ukubana basilwele, kodwa bayababopha ukubana bethusele thina abantu ukuthi singavotele iqembu eliphikisayo. Lokhu kubuhlungu kakhulu abakwenzayo la bantu bezali government yasekhaya ezali, ukuthi laba bantu abaphambili okuyibo okumele basilwele babopha bona benzele ukubana thina besisabise ngalama election azayo. Kodwa ngeze bekuboneke lokhu, thina sohamba ngayo le-CCC sokunqoba konke lokhu. Lokhu akubeyenzayo bona bayethusa besiphophela amalunga ethu la sayakhethayo bezama ukuthi besibethusele thina hayi kulo nyaka ozayo ngeke bakuboneke lokhu zwenqoba ngeke bakuboneke lokhu leza ukuthi bayenze into ubana besethusele bebopha amalunga ethu hayi manje asethukanga sithi ke sizonqoba noma bengaze bebabophe bebethusele bethusela thina abalandeli babo bebopha laba ama-leaders ethu ngeke kusethuse thina sihamba ngonyawo lolu esibhekele sihamba ngawo ubana baphume embusweni bengasethuseli besihlukumeza laba bantu abasiphetheyo yikuhlukumeza njalo okungekho emthethweni abenzanga lutho laba bantu akula nto abayenzileyo embi balwela amalungelo ethu abantu so kubabopha lokuthi babesethusela ukuthi thina singavoteli ukuthi sivotele bona ake bakubone loku nonyaka ozayo abaphume
injani studio 7 linjani studio 7 bakithi sesike sidonda lokubhala lokufaka ama-odithi ngoba akabalwa mina ohlupheke ngizama ukulutsho ukuthi bakithi ama-opposition lawa kawakhangelisise kuhle indaba yezekhi le khathi wayi always sihlala sisehlulwa yiZANU-PF ngoba kathi singaze siye kukhethwe laba bantu bazawina ukhetho lolu bathi bawinile ngenxa yokuthi kuzeki laphana abantu asebefakwe laphana kutshengisela ukuthi akulazeki lapha inhlanganiso yona kayizimelanga so besicela ukuthi ama-opposition wonke ngayabambana labantu sikhulumeni ngelizwe eliyi-1 sonke sipopote sonke ukuthi no akulungisiswe imithetho yokhetho kukhululeke kukhutshwe abantwana babokhembu laba asebefakiwe ukwenzela ukuthi ukhetho lolu luhambe kuhle ngoba laba bantu balungiselela ukuriga lapha so kunzima kakhulu bakithi asazi ukuthi kathi singaziwa ngubani kulo mhlaba ongasizwa ngoba sikhuluma kasizwakali sadaki kayisizwe i-African Union kayisizwa kuzima kakhulu bakithi kuleli lizwe
linjani basakazi be-studio 7 mina ngokubulawayo into ekhona ngeyokuthi ilizwe kathesi alimanga kuhle kulokuxokozela okokuthi uma i-United Nations kumbe i-SADC kumbe i-AU ingathathanga inyathela sibili eliqinileyo lapha kuya kufa abantu khona phana okwenzakala ngo-2008 angazi ukuthi kanti yona i-SADC izikhathi eziningi ithule i-AU ithule i-United Nations ithule pho eZimbabwe lapha abantu bazalanyulelwa i-organization yiphi abantu bafile kakhulu lapha kusenziwa ama-elections ladlulileyo eGweru abantu babulewe nje kukhanya ukuthi babulawa ngabantu bezano kathesi usikhala losithole babochiwe abezano abayibo abachisa imizi emnengi abo not even one wabochwayo so khonapho-ke ijustice yakhona ingaphi ijustice ingaphi konke lokhu kuyakwenza kube le-civil war ngoba abantu abasoze bephongukubulawa nje beyekele ukuzivikela sizafika isikhathi abantu bazakuthi enough is enough njengakathesi abantu bezivikele yikho ama-organization la anjenge-AU angenele i-SADC kayingenele i-South Africa kayingenele ngokuthi okwenzakalayo khathesi ukudonsela khona phana abantu abasebequnye izandla kuthiwa short sleeve long sleeve siyabonga
sanibonani ku-studio 7 kalibe ngilalaga ngumama wasemathini ngesouth ngilingelela ngisemzansi afrika ngithanda nje ukuthi ngiphakamise umthakazi kakhulu ngithayi phambili into eliyenza into eyenzakala lapha kumthakazi ihle kakhulu umthakazi impela manje ukuthi azibuye emasesweni bequite never siyeni phambili sibe ningamadela kufa silele ilebe siya komthakazi laba bathi bona abafana bakamthakazi bababuyisele noba bothina yena le nto yena abayazi kamthakazi bona balele i-United Africa i-United Africa thina kasileli i-United Africa silela umthakazi ukuthi aphume eZimbabwe i-Africa 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 sise-Africa vele thina si-under i-Africa diaspora kasi futhi silwela i-Africa silwela imithakazi ukuthi ayiphume izimele ngodwa eZimbabwe ma usuthwe mawoyazi i-resilience ukhuluma okunye nakho sokwehlukene kabo singaba kamthakazi sithi bantwana bamandebele bantwana basemathubeni lemithi lizwe ekhaphe nesmell i-coffee akusekho isikhathi sokubuyela emuva manje asibambanini singabathakazi esikhulule umthakazi ukuthi sibe lelungele endaweni zakithi lapho abantu babethu bazothola khona asilweli ukuthi thina sifuna ukuthi uhulumende wezimbabwe aphume kubusethini thina silwela indawo yethu sisithanda nomphakazi mphakazi kaXa. Asileli Afrika, silwela imphakazi ukuthi kayiphume ezimbabwe izimele
yodwa. Mphinde ngibingelele futhi kustudio 7 lapho ngibingelele abasakazi bonke abestudio 7 nokuthi Duba, siyabonga nabo Ezra nabo bonke siyabonga. Bese ngithi mina selala abantu laba abakhuluma kabi nge-MRP, ngiyabatshela labo bantu abakhuluma kabi nge-MRP ukuthi kabayeke into yabo bakhuluma kabi, ngoba ikakhulukazi abantu abakhuluma kabi nge-MRP kuyibona abantu bayethi lapha, okuyibona abahlukunyezwa mihla namalanga, okuyibona abavalelwa amathuba omsebenzi, okuyibona abavalelwa khona to khona, yibona abantu abavalelwa bona la abantu bayethi abakhuluma zonke lezi zinto, ngoba othamisa bona laba abangani babo nabo bonke omnangagwa labo abalokhu bekhuluma kabi, futhi nomnangagwa futhi naye lento lokhu eqhubeke ikhuluma le ikhuluma ngomthwakazi ekhuluma kabi. Thina sincenge lutho emashoneni le koZimbabwe le thina singumthwakazi.
Siyabonga balaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, usomlomo wedale Levy House kwelemelika unkosikazi Nancy Pelosi ufike eTaiwan obekuthiwa angaluqobi ngele China, osekufake ubudlelwano bele China lele Melika esimeni esibi kakhulu. Isihlenge seTaiwan sithi asifuni kuba ingxenye yakwele China, kodwa ele China liphakathi kwemizamo yokusihluthuna. Ngokuya kwele Taiwan okwenziwe nguPelosi, amabutho akwele China abikwa ebeseqalise ukuhlasela indawo ezingxelelane leTaiwan. Ele China lithembise ukuthatha amanyathelo alukhuni nxa uPelosi engalugqoba kwele Taiwan. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela izombusazo wele Melika umnumzana Rafael Mthombeni.
Ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi ahambe njengomkhokheli, ngoba ngithi isikhundla zakhe lesi siyisikhundla esiphezulu ukuthi aluba nxa namhla umongameli engakhothama, yena nguye othathayo ukuthi abuse ilizwe leli lase-America. So ukuhamba kwakhe ukuhamba komuntu oqakathekileyo sibili ukuthi lawona lawo amazwe afika kuwo ayabe angelele ukuthi afike ukuze mhlawumbe akhulumisane lamaphalamende abo, kumbe akhulume okunye okuphathelane esingathi ipolicy ye-America, ukuthi i-America ikhangela njani lelo lizwe alethekeleleyo, njengobuza ukuthi Singapore athi Japan, abesesithi khona lapha e-Taiwan. E-Taiwan kungathi kulokungazwisisani ukuthi i-China yona ifuna ukuthi ngabe uhambe wahamba kuyo i-China kulokuthi aye e-Taiwan, ngoba kupha i-Taiwan isigaba sokungathi kuyilizwe. Ake sithi thina umongameli omnyasuke lapha athi yena na ngiyakwethekelela eMathebeleland, kangifiki eHarare kodwa ngiya eMathebeleland. Uhulumende abese sithi hayi ungaziwayo eMathebeleland wena, ngoba eMathebeleland ayisilo lizwe, eMathebeleland iyingxenye yeZimbabwe. Umongameli lwana athi hayi mina ngiyahamba ngiye eMathebeleland kuphela, kangiyi eHarare. Kungathi kunjalo kwinto kokhona ukuthi likuzwizise kuhle ukuthi yona iChina ithi iTaiwan ingaphansi kweChina.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lilandile. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende zithi umhlangano wazo labaphathi ntambo bakahulumende awuzange ube lesisombululo. Abathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladeni bathi impilo iqhubeka isiba lukhuni. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.